So kuyisika disendaba ku VOA Jebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lulu zabayivelane lezabo.
Uthe 7 The Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 21 Mpandula 2022 ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia is calling up more soldiers to join the fight.
Emazwini akhe awethule emhlanganweni owe-UNGA namhlanje umongameli Joe Biden wele Melika usolele Russia ngokwethusela ukuhlasela amazwe azathi angenele empini yalo le-Ukraine ngezikhali zembhubhiso ezenuclear.
Sithi ebantwini abasema-communities, please, ngiyacela siqakathekise ukuthula ilanga lelo njengoba siya kuma-elections lapho. Besicela ukuthi ungabi lengxabano ekhona ama-parties wonke, TRPC, ZANU-PF, lamanye amabandla. Sibambaneni nje, singaxabani.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele, ele International Day of Peace, ngenkuthazo yokuchiyana lodlakela lapho kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC unkosazana Fadzai Mahere ubizwe emapholiseni eChinoyi ekuseni namhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Joe Biden weMelika wethule amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations General Assembly namhla lapho asole ele Russia ngokwethusela ukuhlasela amanye amazwe ngezikhali zembhubhiso ezenuclear alubana ethe angenela empini yalo lele Ukraine. Lokhu kulandele amazwi athulwe ngumongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin o awukuthi useqoqa amabutho azinkulungwane ezingamakhulu amathathu ukuthi ayilwisana lamabutho aseUkraine. UPutin uthe njalo uzasebenzisa yiloba yiziphi izikhali amanye amazwe angangenela. UBiden ukusolile kakhulu lokhu njalo wathembisa ukuthi eleMelika lizaqhubeka lisekela eleUkraine kulimpi. Uthe umhlaba ubhekane lenkinga eziningi ezigoqela indlala ehlasele kakhulu emhlubulweni weHorn of Africa, ukudula kwezinto emhlabeni jikelele, umkhuhlane weCOVID-19 kanye lokuguquka komkhathi iclimate change. Uthe amazwe omhlaba kumele abambane emizameni yokuqeda lezindubo. Nangu uBiden esethulela amazwi akhe.
Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow leaders, in the last year, our world has experienced great upheaval. A growing crisis in food insecurity, record heat, floods and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase the sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter, no more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia is calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referendum to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. The United States is also working closely with our allies and partners to impose costs on Russia, to deter attacks against NATO territory, to hold Russia accountable for the atrocities and war crimes. Because if nations can pursue their imperial ambitions without consequences, then we put at risk everything this very institution stands for, everything. Ukraine has the same rights that belong to every sovereign nation. We will stand in solidarity with Ukraine. We will stand in solidarity against Russia's aggression. Period.
Lo bekungumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ekhuluma emhlanganweni weUnited Nations eNew York namhla. Kunjalo nje ababona ngokwenzakalayo emhlanganweni weUnited Nations General Assembly bathi akulalutho olubambekayo olwenziwa ngumongameli uEmmerson Mnangagwa selokhu waqala ukuya emhlanganweni lo eNew York kweleMelika. Kodwa abakubandla lezanu PF bathi kuningi asekwenzile okuveza ukuba akwethula emhlanganweni yeUnited Nations General Assembly kuyathophela. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Pose emhlanganweni yonke ye-United Nations General Assembly, uMnangagwa usekhulume ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lokuthi eleZimbabwe selivulele amathuba osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba betshale imali yabo eZimbabwe. Ingcweti kwezombusazwe labalwela ilungelo loluntu bathi uMnangagwa usechithe isikhathi eside ekhuluma ngakho konke lokhu okungasuze kuguqulwe ngamazwe entshonalanga alokhu esithi ukhahlameza uZulu. UMnumzana Nhlanhla Ncube enye yezincwethi lezi uthi uMnangagwa kaqale ngokulungisa okuhlupha abantu eZimbabwe engekethuleli umhlaba wonke jikelele okwezijeziso zenotho lokunye.
UMnangagwa akakayigcwalisi injongo kumbe ngithi inhloso kumbe inkulumo le eyokuthi khona iZimbabwe ivulekile for business ukuthi abantu bemukelekile. Abantu kabemukeleki ngokuthi ubatshele ukuthi bemukelekile, babona okwenzakala ngekhaya ukuthi kwenzakalani. Nxa kulikhaya okuhlezi kutshaywa abantwana, abantwana banunubele kabakhululekanga, ungazunxuse umuntu njani ngeke abuye khonapho. So ke okumele kwenzakale uhulumende weZimbabwe akaqale ngokuthi enze abantu beZimbabwe bazizwe bengamaZimbabweans, bahlonitshe abantu, kube lemithetho ehlonipha abantu, kube lombuso owenkululeko. Kusuka lapho uhulumende asekele abantu abafuna ukwenza amabhizinisi abasekhaya khona phana, kulungiswe imithetho ibe right, basebenze abantu labana, bazaqala ukwenza imali abantu labana. From there idiaspora uhulumende atshengisa ukuthi ama-diaspora ngabantwana abeZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe, kwenziwa ama-consortium ancedise abantu, abakhuthaze abantu labana ngomumo owemukela ukuthi abantu ngababuye babe sezweni.
UNcube uthi akuyindawo lokhu akukhulumayo emihlanganweni yenkokheli yamazwe omhla wonke jikelele.
Kasoze uhulumende ahambe enxusa ama-investors. Ama-investors yiwazabecela ukuthi sicela ukuzo ukuthi sizohlanyela izimali zethu elizweni lenu ngoba ilizwe lenu silibona lisenza kuhle. Nampo Botswana, usozuza upresident weBotswana ehambe esithi ebantwini we are open for business. No, wenza izinto, enze umumo oqondileyo. So ke uhulumende wakithi akageze abe clean, athathe amafutha agcobe, athathe iperfume abe lamakha amnandi. Kasoze ahambe ecela abantu dozani la. Uzabona abantu bonke begijima bebesiza.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu.
UPresident uMnangagwa uqhubeka khona laphana lapho kwathiya khona uPresident Mugabe. Umgabe wayephuma elizweni ayekhuluma okuningi phetsheya, athembise lokhu, athreatene ngalokhuyana, zonke leziya zinto kazilethanga nguquko. Njengalokhu uMgabe kungazange kwatholakala inguquko, kungazange kwazuzakala mvuzo othizeno osiza abantu, uMnangagwa uza kwehlile kanjalo. Into edingakalayo ukuthi kube lenguquko elizweni asikho ukukhuluma phandle le kubo United Nations lezinto ezinjalo. Yikulungisa ilizwe ngaphakathi. Abantu beZimbabwe bafuna uhulumende ohlonipha umthetho, ohlonipha iconstitution, ohlonipha amalungelo abantu, okhulula abalungelo abantu. Abantu beZimbabwe bafuna uhulumende obamba ukhetho olukhululekileyo, i-free and fair election, bafuna uhulumende olwisa ubugebengu becorruption.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi kuningi kakhulu okwenziwa ngumnangagwa eZimbabwe.
Iqiniso lokhu ukuthi kulo olamehlo njalo ofisela ukuthuthuka kweZimbabwe uyabona ukubana imizamo kaPresident uDick Mnangagwa isegcekeni njalo iyaziveza sobala. Singakhayela intuthuko ebakhona esikhona futhi elizweni, sikhanda izinhlelo asezifakile eziphumelelayo ziningi kakhulu. Sibe sizikhayela futhi njalo kwezamabhizimusi kulabo abafuna ukuthi babuye elizweni lethu leZimbabwe abafuna ukuqalisa ezamabhizimusi. Amboni mina ukuthi ukhona oyaliswayo umethe walandela imithetho efunakalayo. Mina ngaba ubufakazi bokuthi kuZimbabwe is open for business. Thina lapho esikhona eplazini lethu usibela ukuthi sibele labanye abasuka kwamanye amazwe esiphathisana lapho ekulimeni lapha. Okuyubana indawo yeMatsouth, so kule ndawo elinywayo lapho uthola khona esingathi Lucerne, so kule ndawo lapho utholakala khona umumbu onceda abantu ukuthi bathole impuphu. Konke lokhu kubuye ngemizamo kaPresident uyidimi nangagwa ekhuluma ngendlela ezokuthi iZimbabwe is open for business. Ikuthi nje nxa umuntu efuna ukuvala amehlo ukuthi angaboni ukuthi kuyini okwenzakalayo, uyawavala umuntu amehlo kodwa usoze uphikisane naye. Laba abalamehlo abafuna ukubona ukuthi kuyini okwenzakalayo yiba bazananzela ukuthi khona kuba khona kukapresident kubona le imihlangano ekhona kuma-United Nations. Kuqakatheke kakhulu laba bafuna ukuthi abantu abancisane leZimbabwe bayabona nabo banayi kule nguquko sibili ekhona kusukela kuleyani dispensation eyathi khona kusiza kule i-new dispensation.
Umnangagwa labanye bakhe bafakelwa izijeziso zenoto ngamazwe entshonalanga abedeza umlando wokuqhuba ukhetho olungakhululekanga njalo lokwephula ilungelo likaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ngesikhathi leZimbabwe libambana lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele, ele International Day of Peace, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu enhlangothini ezijiyeneyo zempilo zikhuthaza ukuba ilizwe liqaphele ukukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ngaphambilini kokhetho lomnyaka ka-2023 lalapho soluqhutshwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga le-International Day of Peace lonyaka linanzwa phansi kwendikimba ethi End Racism Build Peace, inhlanganiso ezisebenza loZulu enhlangothini ezijeneyo zempilo zesithi kumele kube le ndlela zokulondoloza ukuthula elizweni ukuze kuvinjwe udlakela phambilini kokhetho lalapho ukhetho luqhutshwa luze luyephutsha. Zithi ukuthula kutsho ukuba wonke umuntu kumele avunyelwe ukusekela ibandla alithandayo njalo avotele umuntu amthandayo kungela kwethuselwa. Umnumzana William Banda owenhlanganiso ye-Zimbabwe Trust uthi kumele amabandla ancinisa ukhetho luka-2023 alondoloze ukuthula esithi akuncede ukuba uZulu weZimbabwe ahlukuluzane ngodaba lwezombusazwe.
Lamuhla ilizwe lonke liselebrate ilanga Day of International Day of Peace. Into ekhona ukuthi njengethina njengesizwe seZimbabwe siqakathekisa ukuthula kakhulu. Sithi ebantwini abasema communities, please ngiyacela siqakathekise ukuthula ilanga lelo. Njengoba siya kuma elections lapho besicela ukuthi ungabi lengxabano ekhona ama parties wonke. TRPC, ZANU-PF lamanye amabandla sibambaneni nje singaxabani ngoba ekusalayo ipolitics zizadlula lezo kwamavoti kuyadlula kodwa sizasala singabantu bani elizweni.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Benon Ncube olwela amalungelo oluntu yena othi kumele kube le ndlela zokubambanisa abamabandla aphikisayo lelibusayo ukuze ukhetho lwenziwe kungela kwethuselwa.
Thina sithi inhlawulo yabathi siyibhadale le asiyenelisi ngoba every semester nxa sivula i-school fees siyakhwezwa. Khathesi besikhuluma last semester besekubo 90,000 RTGS, khathesi sekubo 300,000 to 1,000,000 RTGS. Indlela abakhweza ngayo yenza lo muntu obezama ukuthi abhadale agcine esehluleka. So thina sithi nxa besehluleka ukuyehlisa asihlale phansi sivumelane indlela zokubhadala leso school fees. Ziningi indlela esingazifaka, bangathi sibhadale in installments, bangathi bona babamba ama results umuntu azagcina ebhadela imali yakhe. Into esingayifuniyo ukuthi bathi befuna lezo ntengo bese besithi umuntu abhadale within 1 month yokuvula isikolo. Lokho kuzayenza abantwana abaningi behluleke ukufunda.
Umnumzana Felix Mafa oyebandla le-CCC uthi bona njengebandla bazimisele ukulondoloza ukuthula okuyikho abakwenzayo khathesi imikhankaso esiqalisile elizweni.
Kodwa silengqobe eZimbabwe ukuthi lokho sikhethana ngemhlobo, lokho sikhethana ngokuthi wena unothile, wena uvela ngapi. Abanye abananzi abe omama achi bababona njengabatwana. Ngitsho lobani lobani uyakubona ukuthi eZimbabwe ukuthula kukho ngenxa yokuthi abantu abasibusayo bathanda udlame lokukhuluma nje esithi ngama armchair critics bengenzi lutho. Sithi ukuthula kuzala inkosi. Mahlabe Zulu, siyabonga namhlanje uthi ngani sonke singakhuluma sisithi ukuthula kuyinqaba.
Kodwa umnumzana Munashe Mdudza oyebandla leZANU-PF uthi kuzakuba lokuthula elizweni njengalokhu okuqongoselwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukhetho luka-2023 lukhetho olungachiyananga lolunye ukhetho sabalala eZimbabwe. Siyananzelela ukuthi ukhetho luka-2013 luka-2018 akuzange kube lobudlwangudlwangu kumbeni sithi i-violence kwelakithi. Sikhangelela ukuthi njalo sesiya ku-2023 singabi lodlame, singabi lodlakela esilubonayo ngendaba zombangazwe kumbe ezombusazwe. Thina kwebandla leZANU-PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko.
Incishi zikhuthaza ugatsha olubona ngokuqhutsha kwezokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission ukuba lubone ukuba abamabandla ehlukeneyo elizweni bayalondoloza ukuthula. EleZimbabwe lingelinye lamazwe aloba izivumelwano zokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele ezifana labo African Charter on Democracy, Elections and Governance, United Nations Universal Declaration of Human Rights, le International Covenant on Civil and Political Rights, zona ezikubeka sobala ukuba kumele amazwe wonke omhlaba ahlalisane ngokuthula lawo makhelwane laphakathi kwalawo mazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police asesungule umkhankaso wokuvimba ukuthengiswa kwenyama okungekho emthethweni elokitshini leCowdray Park koBulawayo kulandela ukuqonga kwezehlakalo zokuntshontshwa kwenkomo okwesabekayo emaplazini angcelane ledolobho leli. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasbanda.
Abafuyi abanengi benkomo bakhala ezimathonzi emaplazini lemaplotini aduze lakoBulawayo ngenxa yokutshontshelwa izifuyo ikakhulu inkomo abathi inyama yakhona ithengiswa emalokitshini aleli dolobho. Umnumzana Kwanele umuntu oyedwa ngomunye wabalimi abafuya inkomo.
Mina ngitshontshela inkomo ezingu-14 ngathola zokuyizidumbuzo lezi zinje zilaliswe phansi zihlizwe bathatha inyama bashiya amathumbu ezangaphakathi zonke nje bethatha bethiya. Bathathele isidumbu senkomo lamanqina lenhlobo. Kula abanye ababanjiweyo, abanye baphuma ngebheyili, abanye bathesi nje omunye oyi-1 remanded in custody simelele ama-court deeds. Ngonxa ngoba khona abantu abangazisapota ngithole inhlanyelo nje amawina or something that I can kasi ukufuya futhi.
Umnumzana Victor Moyo ngumfuyi omkhulu eplazini lakomajele sibanda eDenver Farm laye bamtshontshele izifuyo.
Inyanga ephelileyo sitshontshelwe inkomo ezingu-7 kwaba lesi-8 engasiyo yethu. Lezi zonke 7 zakhutshwa amathole phakathi. Amathole azosalelwe yi-2 weeks ukuthi azayo. Wonke lawa ahlafa. Okutsho ukuthi njengoba ngisitho ukuthi salahlekelwa zinkomo eziyi-14 all together la mathole. It's a big loss. Sathola amakhanda kuphela, akubotshwanga muntu kuze kube lalamhla.
Inyama yenkomo ezibulawayo emaplazini amapolisa athi zithengiselwa abahlali bakoBulawayo. Onkosazana Amanda Moyo uthi ngeke ayekele uthenga inyama elentengo ephansi.
Inyama vele phandle ku black market it is cheaper than ukuthi siyithenge phakathi emabhutsha. Ikwesi kulandayo phandle. Otherwise ngathwa phakathi emabhutsha it's affordable. Ngasithenga khona. Hayi sikho ukuthi zonke ziyabe zijontshiwe. Vele bakhona abantu abatshontshayo but bakhona abayenza okusemthethweni. Kunje mina sengaba le nkomo yami ngifuna ukuyibulala ngibe ngizoyithengisa. Ngiyabe ngingatshontshanga.
Umnumzana Calvin Kulube uthi layeke ngekekele ukuthenga inyama komakhelwane.
Hayi uyazana njengomakhelwane. Ku-support i-business yabomakhelwane. Uya ukuthi amabhutsha like ama-services ebhutsha. Sometimes they are poor. Yeah, it's a bit expensive. Ngoba ngahambe butcher they say $3 something a kg. Ngahambe ma street ngiyabona ukuthi $1 inenge kakhulu.
Unkosazana Primrose Masauso lo nkosikazi Sihle Nkala balemkulu yokuthengisa ukudla bathi bathenga inyama echipileyo ukuthi labo bathole inzuzo.
Kunzima ukuthenga ama-butcher ngoba e-butcher labo bebesebenzithengela ukuthi benze profit. Mina sengihamba khona ngale butcher ngiyethenga bese ngiyithengisa ngemali inyama yangkhona. So hayi kunzima lokuyirun i-kitchen langkhona ngicina ngingasayibonanga le profit yakhona.
Inyama sithenga kunje ukuthi abantu babuya nenyama echipileyo. E-butcher ngabengelayo i-kg kuyabe iqala ku-4.99. Mina yabe le dola ngiyabe ngifuna ukuthenga. So sokufika abathi doli inyama sethenga leya inyama yedola. $4 yakilayo ngiyabe $20 ngaleso sikhathi.
Amapolisa athi umkhankaso loyo kuzama ukufundisa abantu ukuthi bangathengi inyama esitaladeni ngoba iyabe itshontshiwe. Isikhulumelo samapolisa kobulawayo u-inspector Bert Nikoncube uchaza ngalo mkhankaso. Abafuyi benkomo bathwaliswe amagabha avuzayo ngamasela njalo abazi ukuthi bathini. Amapolisa athi babona engani umkhankaso lo uzasebenza. Kutshontshwe inkomo ezifika inkulungwane ezine 4,000 ezibapho kuselayo ekuqaleni kwalo mnyaka. Ngiyimele Studio 7 inkobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Amapolisa athi imibhobho engekho emthethweni esilethwe kuwo ngabanikazi sengasingamakhulu phose amahlanu 455 ukuthi inhlamvu zona sezingamakhulu phose amathathu 260. Izikhali lezi zihanjiswa emapoliseni phansi kohlelo olusungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo olokuxolela bonke abalezikhali ezingekho emthethweni nxa bethi bayazitshiya emapoliseni. Abanye bebekhangelele ukuthi uhlelo lolu lwehlise ubugebengu babantu abantshontsha behlomile. Kodwa izehlakalo zezigilamkhuba ezibamba inkunzi zihlomile zikhanya zisanda, ikakhulu kobulawayo laseHarare. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Abantu abaningi bona abasebenza ngokukhali. Ungakuthi ngisithi ngoba ngizathola ingxenye yilabana abantu abehlulekayo ukuthi ba-renew ama-license abo kwesikhathi eside. Abanye ngaba yilabana abanezihlobo zabo abazali bababhubha babele imbobo. Basala imbobo yani ngekhaya ingasa-renew ama-license. Yibo abantu abangabesebenza ngokukhali. Kodwa laba sibulaba izigebengu abarobha abantu. Ekuqinisweni akula muntu kade osongamnanzela ukuthi abuye azoletha lezo zikhali ngoba bayakwazi ukuthi vele bangama-wanted njalo basebenzisa lezo zikhali ukubana benza ukuganga bayatshontshela abantu baziphilise. Singakhanathi esikobulawayo i-CBZ bhoze insuku ezifishane ezedlulileyo i-CBZ itshontshelwe Everyday Life ngeweekend kutshontshiwe kusegcekeni ukuthi abantu abalezikhali zokusebenza ezokuganga baloye belezikhali zabo beqhubeka besenza ukuganga kwabo. So eqinisweni ukuthi singeze sakule indaba yezikhali ezisarendwa iyasebenza iyehlula isebenza. Uhulumeni kade izindlela ukuthi amapolisa babambe lezi ziqhiwe kwenze hlanti baqhubekele impilo zabo zisindile.
Okuyini obona ngani kungasebenza pho okungenziwa nguhulumende okungasusa izikhali lezi ezandleni zesigebengu?
Well, okuyiqiniso ukuthi izigebengu lezi nxa umuntu ethe warobha wenzayo. Asikaze sizwe kuhle ukuthi kanti abantu xa bebanjwa abantu ngokuhulumeni sofanele adictele lezi zikhali zivele zivelaphi. Izikhali ezokuthi azisebenzi kumbe izikhali ezivela kumasizo ngoba abantu babethe ngxa kungaba ngamapolisa ngoba ngamasota abasebenzisa lezo zikhali. Uhulumente kadingisise ukuthi lezo zikhali zivelaphi futhi labona abavele abasebenza ngezikhali amasotsha lamapolisa kube yiqiniso ukuthi kungabi lo muntu ophuma lesikhali nxa ephuma emsebenzini wakhe. Kuzenza ukuthi kube kusecacu lezi zikhali zivela amabhoda lapha abantu abavela kwamanye amazwe bose babangayebuya lezi zikhali la. Emabhoda abaqinisa umthetho wokuthi abaya basetshe kube le mtina leyani ebambayo ukuthi for sure lo umuntu
amapolisa babasibindi ungathi aqhubha umsebenzi ngendlela yini nxa sesikhangela ukuthi ukubamba nje inkunzi sokuyinsakavukela elizweni lonke jikelele.
Esingakutsho ukuthi sihlanze ukuthi amapolisa lawo umsebenzi bawuqhuba kodwa bawuqhubi ngendlela. Kungaba lezizathu eziningi wayo lokhu kungenzakali. Engxenye labo izikhali zabo asila amapolisa athrenwe ngendlela egcweleyo ukubana bahlaselane lezi gebenga lezi ezikhona, ngoba lezi zigebenga zezithaa ngombobo zithathela abantu. Azisafuni ama-general police, sezifuna abantu bela abathrenwayo ukuthi balishanele. Ngibona ungathi khona khona kuyashota emapoliseni. Njalo kunye amapolisa ethu ngathi balishana lawo, ngoba ehamba ye-report abantu berojizwa kuthiwa asilazimoto asilana senelisa ukubuya. So ngezinye indlela lama-resources amapolisa abalawo. So uhulumende ngabe liqinisa ukuthi amapolisa bathole izikhali ezifaneleyo, bathole ama-resources, bathole imota zokuhamba. Kwenzeka ukuthi basokuripotiwe basiye abakhidume bayefika. Ngibona ngathi khona kuyokuhlupha izigebenga sezisazi ukuthi amapolisa avele alaluthi alamota zokuhambisa sebesenza umathanda.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadzai Mahere, ubizwe emapholiseni eChinoyi ekuseni namhla. UMahere ufake lumbi kwenkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter esithi kakwazi ukuthi amapholisa ambizelani, kodwa wathi uselubhekisa khonale ephelekezelwa ngamagqwetha akhe. I-Studio 7 ikhulume lomsekeli kaMahere uMnumzana Gift Ostalo Siziba othe ubese emapholiseni aweChinoyi njalo adinga ukumbuza mayelana lesehlaka lesenzakala emhlanganweni webandla labo eChinoyi kumaviki amabili adlulayo. Lapho okubikwa kwaphoselwa ibhomba emoteni ezazithwele umkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe.
Ngiyabonga kakhulu ye okwamanje advocate Mahere sefikile eChinoyi emapholiseni simelele ukubana sizwe ke kulowini order imkakhulu officer in charge ukubana ke kume njani laphambili, kodwa into esiyitholayo ukubana ke bambizele udaba ke lo statement esayiphumisayo ngendaba eChinoyi lapho ke okwayenzakala khona the unfortunate incident ekujikelwa ke kwama-petrol bomb phambili kwemota zethu ke sizwe sezerali lapha eChinoyi. So bafuna kuyenza ifollow up lokwazi ke mayelana ngalokhu. Ngiyabonga.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, exoxa ngocingo le-Studio 7 eseChinoyi. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe. Ngehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Emazwini akhe awethule emhlanganweni owe-UNGA namhlanje, uMongameli Biden weMelika usolele Russia ngokwethusela ukuhlasela amazwe azathi angenele empini yalo lele-Ukraine ngezikhali zombhubhiso ezenuclear. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele, ele-International Day of Peace, ngenkuthazo yokuchiyana lodlakela lapho kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadzai Mahere, ubizwe emapholiseni eChinoyi ekuseni namhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voandebele.com. We'll be right back. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya